Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 6 Mbimbitho 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungameli inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Lapho kuvunyelwe khona ukuthi khona abasebenza kwezamabutho labo labezempila kahle iDiversity Health bazoqala ukuphuma imali bephiwa ngu April 2017 kulandele amatitshala azayiphiwa ngo June 2017.
Uhulumende namhla uvumile ukuhlawula izisebenzi zakhe imali yamabonasi iyanyakenye.
Labo esihlangane labo ke balokuzimisela sibili ngoba ungakhangela lo uNkulunkulu usithandile ngoba ke izulu linile line kahle ke lonyaka izulu. Bayatsho ke abantu ukuthi hayi bakithi sesidiniwe ukufundisa abantwana bephume ezikolo bayehlala abazi bathatha abafazi sibalobolela abafazi siphinde sibagcine.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai ugqiba uhlelo lwakhe lokukhulumisana lozulu esizwa imbono yakhe ezabelweni zonke zelizwe ngomhlangano awenze lamhlanje eChinoyi.
Umongameli Robert Mugabe obengekho elizweni ekwele Singapore uphendukile emadabuka kusa izolo kodwa kwathi litshona walubhekisa kwele Ghana. Uyathakazelela ilanga likazibuse walelo lizwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Uhulumende usevumile ukuhlawula izisebenzi zakhe imali yamabonasi yanyakenye. Kodwa izisebenzi zithi osokusele ikubona ukuba uzazigcwalisa naye isithembiso lezi uhulumende ngemva komhlangano walamuhla lapho kube khona lalesi sivumelwano. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Leli nyathelo lithethwe ngemva kwesinqumo ebesithethwe izisebenzi zikahulumende ukungasebenzi kusukela lamhlanje. Zikhala ngokuthi uhulumende udonsa inyawo edabeni lwamabonus. Emhlanganweni leziphathamandla zikahulumende okubalisa umphathi ntambo wezisebenzi unkosikazi Prisca Mfumila lo sibakhulu webhanga elikhulu lelizwe uDr. John Mangujika, izisebenzi zithenjiswe ukuthola amabhonasi la kusukela ngenyanga amabasa kuqalwa ngogatsha lwabezomvikela. Lokhu akuzange kuphathe kuhle inkokheli yenhlanganiso ezimele inhlangothi ezehlukeneyo zezisebenzi ethi kumele kugcine ngabezomvikela ukuthola leyo mali. Obona ngenhlelo enhlanganisweni emele ababalisi abafundisa emaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Pride Mkhono, uthi bekumele ngabe uhulumende kade walithatha leli nyathelo kulokuphitsheka ngoba umumo usumi manzonzo.
Kodwa sithi hatshi bekungasiyo nto bekumele ilwele kangaka kuze kuye kuma-strike kuze kwenziwe ama-sit-in. Bekumele nje uhulumende ebhadale imali lezi ngomnyaka ophelileyo. Ngakho njengayonhlanganiso thina sesikhangelele izinto eziphambili ezinjengokuthi ama-rural allowance amatitshala emakhaya. Sikhangelele ukuthi amatitshala emakhaya ebetholiswa imiholo ezayenza ukuthi behlale befundisa khona ngani.
Umkhono ethi abangenela umhlangano bevumelene ukuba phezu kwebhonasi abayifunayo lama standa bezowafuna kungelani lokuba bayayitholiswa leyo bhonasi na.
Bavumelane njalo ukuthi ama-stands lawo azahlala ekhona kakhulu kukhangela ukuthi uhulumende akaholisi abantu imali ngayenza ukuthi bebe bephila kahle. Ngakho ama-stands yindlela yokuthi ebe egcwalisisa ezinye izinto lapho ehlulekela khona ukubhadala abasebenzi bakhe. Lapho kuvunyelwe khona ukuthi khona abasebenza kwezamabutho labo labezempila kahle iDiversity Health bazoqala ukuphuma imali bephiwa April 2017 kulandele amatitshala azayiphiwa ngo June 2017 njalo ugcine ngabanye nje abasebenza uhulumende ngo-August 2017.
Abenhlanganiso ezimela inhlangothi ezehlukeneyo zezisebenzi zikahulumende ziveze njalo ukuba ngabe baqala ukuyithola kuyonale inyanga kaMbimbitho imali yabo yamabonus kuthi abazagcina ukuyithola bayithole ngenyanga kaNkwenkwenzi kuwonalo umnyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingoMavis Gama.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai namhla ugqibe uhlelo lwakhe lokukhulumisana lozulu ezabelweni zonke zelizwe ngomhlangano awenze labasekeli bebandla lakhe eChinoyi. I-MDCT ithi imihlangano le ibijonge ukuzwa kuzulu ukuthi uthini ngodaba lokubambana kwamabandla aphikisayo ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Ngolwesine umnumzana Tsvangirai uzakwazisa amalunga e-National Executive yebandla lakhe ukuthi abasekeli bebandla bathini ngomanyano lolo kunye okuchiyeneyo. Sixoxe lomqoqi wenhlelo zaleli bandla umnumzana Bednico Bebe saqala ngokumbuza ukuthi bathini abalandeli bebandla ngalomanyano.
Abasekeli bethu basobala bamgcike bayashoke ukuthi hayi thina ke sizimisele ukusebenza labanye abantu kodwa ke uhambe sesiluhambile lude sihamba sisodwa ke kufanele ukuthi laba bafuna ukuthi sisebenzelane ndawonye bakukhangele bakunanzelele ukuthi hayi thina lapho esisuke khona ke sisuke ehambeni olude. Ungakhangela ke kuma political parties akhona lawo athi lawo angakhulunywa ngabantu ke iMDC ke ekhokhelwa nguTsvangirai isileminyaka engu17 phakathi kwemaqembu angani ayakhipha amakhanda anjengalele sesilibona labo sebesiba lohlutshanyana oluthile ngabantu abaqale ngomnyaka nje lo odlulileyo. Abanye esingakhuluma ngabo yilabo nje abavele babhazuka ke ebandleni le-MDC. So ngalezo sizathu ke kuvele kusobala ukuthi ke thina ke ngabantu akade bevele besendimeni ekhona. Nxa kule ndima ehlakulwayo awufiki ukande insimu entsha ufike ulime lapho kuvele kulima kulinywa khona ngabanye. Nxa uzencedisa ukuhlawula awufika uqalisa ukugamula izihlahla utomba kodwa ke ufika uhlakule lapho kuvele sokulinywe khona abanye. So njengoba sikade sesilimile ke abantu bakubele sobala ukuthi hayi thina bese silimile bakuthi nxa ukuthi zebambisana elimeni leli ilima lilifice livele lingumuzi wabanikazi asisebenzeni sonke lathi ke kusasa sizalikhumbula ukuthi sisebenze sonke ukuthi sifeze umsebenzi.
Kudaba lokhetho lo nyaka ozayo bathini bathi bazimisele yini njalo abala kwesaba na
labo esihlangane labo ke balokuzimisela sibili ngoba ungakhangela lo uNkulunkulu usithandile ngoba ke izulu linile line kahle ke lonyaka izulu. Bayatsho ke abantu ukuthi hayi bakithi sesidiniwe ukufundisa abantwana bephume ezikolo bayehlala abaze bathatha abafazi sibalobolela abafazi siphinde sibagcine size sigcine labazukulu. Bayatsho njalo ukuthi sesidiniwe ukuthi sigcine abantwana bengasebenzi njalo thina sathi sikhula sasisebenza ngaphansi kombuso wabalungu sasicabanga ukuthi kuzaba ngcono nxa sokungumbuso wethu abantu abamnyama kodwa sokusehlula ke ukuthi thina abantu abamnyama bakhona sesizithukile ngokuthi labo esasibalwisa ke ngesikhathi samakhiwa abantu abangabantu abadala ababona umbuso wamakhiwa lo mbuso wakadesi bayakuvuma ke ukuthi hachibo kuthi ukuthi lo mbuso wakadesi sasisilwa sasingazi ke ukuthi sithethwe ngoguluva abangaziyo ukuthi ezombusazwe zibanjwa ngayiphi indlela ezomkhonomi zibanjwa ngayiphi indlela.
Umnumzana Bednico Bebe ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT.
Umongameli Robert Mugabe obengekho elizweni eseSingapore lapho kuthiwa obehlolwa ngabodokotela uphendukile emadabuka kusa izolo kwathi litshona ubesesukile njalo elubhekise kwele Ghana ukuyathakazelela ilanga likazibuse walelo lizwe. Abanye sebethandabuza ukuthi kungani uMongameli Mugabe engasahlali phansi alungisise indumo ezihlasele ilizwe. Kuzokuba njalo le mibuzo ethi imali ayisebenzisa ukuphapha umhlaba wonke kungani ingasetshenziswa ukuphathisa abadilizelwe izindlu lizulu kumbe abaswelayo. ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma utshele Studio 7 ukuthi uMongameli Mgabe ulelungelo lokuya emazweni la ngoba uyabe esemsebenzini.
Nanku phela usebuya esejensi impili yangkhona ngokuthi bayefika esedlele esemsebenzini sekhala futhi abantu. Nokuze kukhumbuze inganekwane baba lomkakhe nedongi. Abantu basebona ungabalwana egadi idongi lomkakhe. Abantu bathi hawu ulolunya uswele kagadi idongi babini. Ubalwana wehla esimberoku bathi zincuba zihambele ngenyawo zakhe unkosikazi egadi idongi. Aba abantu bathi akhantona ndawo isithutha ungahamba shuwa lokuthi abe ugadi idongi igadi idongi yedidongi lapho. Ngaba uthe ikade bonke bathululunya kade sesithuthe kunoku lako kuyangena aba kubongameli wethu kanye abantu bafunani nangu phela sebuyile watshenzayi ebekureview sokwade sonke sithi lapho yokwazi ukuhamba kureview kodwa kungathi khona elukufa sedlulile wayemsebenzini sebeqala pho bafunani
bakhona njalo abathi bona nxa engekho umsebenzi uyama ama meetings aye politburo la cabinet kawayenzwa uthini wena lo
ngakaze aphuke owesikhathi eside ukuthi bona ama meetings ngakasevakala ukanti ke futhi nako phela ke njengoba enguye uthini we cabinet kumele ama meetings ayenzakale ekhona ngiyakwazi lona ivinga edlileyo usuke lapha ngemva kokuthi imeeting ecabinet ngiyakudala esiqedile so chezi nomsebenzi wami wasehamba waphendula sephendula lezi namba zikhuluma njani uyenzi lapha eduze eGhana for i-state function eGhana ekuzibusa kweGhana esenapho uyabuya umsebenzi aqhubeka phambili so angiboni lona singakhala nto nomsebenzi uyama or imsebenzi eqhuba ngihlela ngikwazi lona i-ofisi kamongameli ayisho lona zomthethosisekelo ngoba wena ukho njengalokhwana phela abamanejala ukuthi utona inkamba sibhale ngoba umjoni kakho hhayi i-ofisi yakhe ile-system utona i-office of the president cabinet ile-system ebayi noma ekhona kubengekho into zonke zinohlelo zihlelekile ziyazihambela nje sikhijini.
Alo-ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezanu PF bexoxa icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ngomnyaka ophelile uMongameli Mgabe uvakatshele amazwe angamachumi amabili lantathu 23 okwabiza imali eyizigidi lezigidi zamadola. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga othi abaseduze kukamongameli Mgabe yibo abafuna ukuthi avakatshe bechaphaza imali.
Into le eyenzakalayo I think sokufanele abantu baqashe ukukhangela ngelinye ilisho. Umgabe mayihamba esiya kuwo wonke la mazwe ahamba lawo uhamba elequla labantu elikhulu abantu laba abaningi. Abantu laba yibo ababhenefithayo ngingakubeka ngesilungu kuhambo zonke lezi mgaba azenzayo. Angiboni ukuthi uhamba nje ngoba kuyikuthi la uyafuna ukuhamba. Vele mina into enhlela ngisho ebantwini ukuthi ngendlela seluphele ngayo lesimo asekiso eqinisweni kasabusi lizwe eqinisweni vele kasabona okunengi okwenzakalayo kodwa abantu abaseceleni kwakhe abafisa ukuthi baqhubeke besidla bebenefitha besenza imali yibo abantu ababangela ukuthi umgabe abe lokhu ebhoda esenza konke lokhu. Ubhoda nje kabhodi yena kubhoda bona ngoba babe behamba laye bemsebenzisa ukuthi upresident ufuna ukuya endabeni enje basebenzisa igama lakhe ngoba vele even angaze afike khona ngale lag like khathesi uhambile uye eGhana. Uma efika eGhana ngasoza kubone konke okwenzakala umuntu waseluphele uyabelele vele isikhathi sonke.
Kodwa singathini manje ngelizwe elikhanya lingasela muntu olibusayo nangu siyabona uyabuyo kwamahola amalutshwana ahambe abasekeli bakhe uthi kabathembi singathini manje
lifili lizwe leli nxa selinje ungabona ilizwe selikusimo esinjengaleso okuthi lekhanda kalisakwazi ukwenzakala nje lemsileni konke konakele kutho ukuthi ilizwe selifile liwohlokile obekusele ngakuyenzeka bekuzafuneka ukuthi ngakuba le opposition eqinileyo engakwanisa ukuthi iwina ama-elections alandelayo ngoba nxa kungenzakalanga lokhu kutho ukuthi izani iza regroup-a futhi yona yodwa yenze esingathi ngesilungu yikurecapture i-power because eqinisweni elikhona kathesi kule confusion kuzano ilizwe nalo lile confusion ngokunjalo ungakhohlwa phela ngesilungu abathi when a fish begins to rot it usually starts with the head.
Hello ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethe ecubungula izombusazo ubexoxa ecingweni le Studio 7 esebilitana.
Kulife Talk namuhla sixoxa ngohambo lukamongameli Robert Mugabe osetshona ebhoda ngamazwe yena uZulu weZimbabwe ebhekane lenhlupho eziningi.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abe-ISIS babikwa behlasele indawo ezimbalwa zemingcele yele Pakistan lamanye amazwe ikakhulu ele-Afghanistan.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Amnesty International isisole kakhulu ukukhula komkhuba wonxindezelo ukwethusela ukuchithwa kwelungelo lokutshengisela lelungelo lokwethula imibono emazweni awezansi yezwekazi le-Afrika ukugoqela eleZimbabwe. Umqondisi walenhlanganiso ezansi yezwekazi le-Afrika umnumzana Depros Mujena utsho lokhu eJohannesburg ngesikhathi esethula umbiko walenhlanganiso oka-2016. Okunenga sikuzweni kuBenedict Nhlapho esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Lumbiko lesihloko esithi umumo wezamalungelo luntu emhlabeni jikelele uthi 2016 umnyaka obeloncindezelo olukhulu emazweni amanengi. Ukwenqatshelwa lokuchithwa ngocuku kokutshengisela kusemthethweni eZimbabwe kanye lokubotshwa mahlana kwalabo abafuna uhulumende abuse ngcono nezinye zezinto linhlanganiso ethi luncindezelo olukhulu olube khona ngo-2016. Ukubotshwa kwamfundisi Ivan Mawarire ngamacala okuzibazela ngenye izinto linhlanganiso ethi zikhomisa sobala ukuthi awahlonitshwa amalungelo oluntu eZimbabwe. Umnumzana Mujena uxwayisa ngelithi uma umkhuba wokubotshwa, ukutshaywa nokuvinjwa kwenkululeko yabangahambisani nohulumende eZimbabwe kungaphelanga kuzenza impilo yabantu ibenzima kakhulu lonyaka ngesikhathi Zimbabwe ilungiselela ukhetho.
With politicians increasingly
lesisikhathi abazombusazwe bezimisela ukuncindezela amalungelo oluntu sekuqakathekile ukuthi abantu basukume bavikele amalungelo oluntu. Ohulumende bethu bengaqhubeka besenza kube licala ukulwela ilungelo lakho lokuncindezela ilungelo lenkululeko, impumela yakhona izabambi kakhulu.
Kayisiyo yodwa iZimbabwe ethe somlando wokwephula amalungelo oluntu. Amapholisa eSouth Africa asolwa ngokuqinisa kakhulu isandla ekuchitheni ukutshengisela obekukhona kanti njalo lokuthi kulabantu abedlula amakhulu amathathu abafele ezandleni zamapholisa. Ele Angola lona lethesa umlando wokubopha labo abangavumelani nohulumende nokusebenzisa umthetho ukubancindezela. IMozambique yona isolwa ngokubulawa kwababotshelwa ukuvukela umbuso kungalandelwanga umthetho. IDRC isolwe ngokubopha abaphikisana nohulumende kanti iSwaziland yona yethesa umlando wokusebenzisa imithetho yoncindezelo. Ubona ngezocwaningo ehlanganisweni ne-Amnesty International ezansi yezwekazi le-Africa umnumzana Net Sanet Belay uthi loba kunjalo bathokoziswa ukuthi ngo-2016 kube nenhlanganiso zikaZulu eziningi ezifana leTajamuka leThis Flag ezibonakale zisukuma zibhekisana lokwephulwa kwamalungelo oluntu.
From fees must fall here in South Africa to the pro-demo.
Kusukela ekutshengiseleni kwezifundi kwele South Africa kusiyafika ekulweleni inkululeko kwabantu baseGambia. Abantu sebezimisele ukuphikisana lokwenqabelwa kokutshengisela okusemthethweni kungakhathalekile ukuthi bahlukumezwa ngamapholisa. Leli nyathelo lokusukuma ngesibindi abantu bephikisana lokwephulwa kwamalungelo yinto epha ithemba elikhulu yekusasa lezwekazi le-Afrika.
Umutshena yena uxwayisa uhulumende beAfrika ukuthi bekele ukuthwalisa nzima abantu abakhonona ngezimo ezemazweni kodwa bachitha isikhathi belungisa okuhluphayo.
Our regions are failing to deliver on the economic front.
Izwekazi lehluleka ukuthuthukisa umnotho. Sizwekazi elilezenjiwayo zemvelo eziningi kodwa kayikho intuthuko empilweni yabantu. Izwekazi elilabantu abanganakwayo elentsha engelamsebenzi.
Lombiko ogoqela amazwe edlula ikhulu lengxenye ukhuthaza uzulu emhlabeni jikelele ukuthi aphikisane laloba yuphi umkhuba ohlose unyathelela phansi amalungelo akhe. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Intatheli zindaba zeZimbabwe kwele South Africa sezisole kakhulu isiphathamandla sogatsha lokwethulwa kwembiko lezokusakaza umnumzana George Charamba. Kulandela imbiko ayethule sithi inengi labafuna ukuthi umphakathi aphiwe imvume yokusakaza endaweni ahlala kuzo ngabantu abalenjongo zombusazwe. Kubika uBenedict Nhlapho.
Intatheli zindaba zeZimbabwe zithi inkulumo kamnumzana Charamba ikhombisa sobala ukuthi uhulumende akazwisisi isisekelo sombuso esibuzulu ilungelo lenkululeko egcweleyo ekuthulweni lokutholweni kwemibiko. Umnumzana Charamba utshela bezindaba ukuthi inkuthazo yokuthi kwethulwe imisakazo yomphakathi ivela kwabalenjongo zombusazwe. Uthe kwamanje uhulumende akasiboni isizathu saleyo nkuthazo ngoba indawo eziningi elizweni sezile misakazo ezimeleyo. Le yinto esisolo kakhulu izintathe zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa. Intatheli lezithi uhulumende kufanele abe lamahloni ngokuthi ngemva kweminyaka engamachumi amathathu lesithupha iZimbabwe ithulwe zibuse, ngayela ngitsho lokodwa umsakazo womphakathi kodwa ele South Africa elikhululeke eminyakeni engamachumi amabili adluleyo sele misakazo yomphakathi ephosifike amakhulu amabili. Intathe zindaba ezimeleyo uStanley Karombo uthi embusweni okhululekileyo kakusomsebenzi kahulumende ukukhetha ukuthi ngubani olelungelo lokwethula imibiko loba kuthola imibiko ngenkululeko. Ngakwelincele umhleli wephephandaba lebulenjini ele Southern Times News uMxolisi Ncube uthi akumangalisi ukuthi uthole uhulumende weZimbabwe engayangeki ngokuthi akulamsakazo womphakathi elizweni jikelele.
Lokhu kusibonisa ukwehlukana kwembuso emibili owaseZimbabwe lowaseSouth Africa. Umbuso waseSouth Africa lanxa usasemncane ngumbuso okhangelele izidingo zabantu. Ngumbuso owaziyo ukuthi abantu ukuze bahlale besazi okwenzakala elizweni kumele banikezwe imsakazo eminingi ehlukeneyo ezawanikeza imbono ehlukeneyo kungabe ngumbono owodwa njengalokho esikubona kusenzakala eZimbabwe.
Enye njalo intatheli ezimeleyo uNdumiso Mlilo uthi kuyamangalisa ukuthi kubonakale uhulumende cabanga ukuthi kuyingozi ukuthi umphakathi azitholele umsakazo owethula indaba eziphathelane laye.
Ama-community radio stations anceda ukuthiwa yi-economic development. Uyathola ukuthi abantu ababehlala esigabeni bakhona ukufunda indaba ezithile, kungabe kuyikumemetheka komkhuhlane, kungabe kuyizikhathi ze-drought njengoba nje kula amanzi manje izulu lisina likhukula abantu. Bakhona ukuthi bafundiswe ngendlela zokuzithuthukisa, bafundiswe ngendlela zokuthi bayenze imali ama-income generating projects.
UMxolisi yena uthi kuyacaca ukuthi kungani uhulumende sesaba ukuthi umphakathi athole imibiko ngokukhululeka.
Silo hulumende olezinto eziningi ofuna ukuthi azifihle zingafinyeleli ebantwini. Kungakho uyabona ukuthi anganikeza abantu ikakhulu abangayisibo beqembu elibusayo leZANU PF kuzaba lembiko eminingi ephumayo iphumele ebantwini igcine siyafinyelela ebantwini bagcine sebebona ezinye izinto uhulumende angathandi ukuthi bazibone bagcine sebevotea ngezindlela ezingayisizo ezithandwa uhulumende lo okhona.
Loba iZimbabwe sile minyaka engamashumi amathathu lesithupha ithole zibuse kule msakazo kaZulu eyisithupha kuphela loba nje yonke ilawulwa iZBC. Imsakazo ezimele yona iyisitshiyagalombili loba nje kule nsolo yokuthi iningi layo ilawulwa ngabakubandla elibusayo. Akusakhulunywa-ke ngemisakazo yomphakathi njengoba kungela ngitsho lowodwa osebenza ngokusemthethweni loba nje sedlula amashumi amathathu ezimiseleyo ukuqala ukusebenza nxa ingaphiwa imvumo. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Kwa
Kwezemidlalo wemukelwe ngezandla zombili ngabalandeli beqembu le-Highlanders umgadli obedlalela iqembu le-Dynamos uRodrick Mutuma. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umgadli omutsha weqembu le-Highlanders uRodrick Mutuma uphenduke umlamulankunzi ngesonto emini ngemva kokudluliselwa phambili komdlalo obekumele ube phakathi weqembu lebhoso lele-Power Dynamos elaseZambia. Lokhu ngemva kokuba abalandeli beqembu le-Highlanders sebetshinga bethi kabangeke basuke enkundleni eluveve lomdlalo ungadlalwanga ngoba izulu okuyilo elidale ukuba lo mdlalo udluliselwe phambili beselimile ukuna ngesikhathi kutshaya ihola lesithathu emini. Iziphathamandla zeqembu lebhoso zithe zisizwa abalandeli bememeza igama likaMtuma zahle zamtshayela ucingo lomgadli obevele esesukile enkundleni ndawonye labanye bakhe zathi kaphenduki ezohlangana labalandeli. Kuthe esephendukile wethulwa kibo abalandeli bamjabulela kakhulu qede baphuma ngokuthula enkundleni baphindela emakhaya. Omunye wabadlali beqembu le-Highlanders uRaman Kutsanzira uthi uMtuma ulakho ukudlala indima enkulu ekuphumeleleni kweqembu le-Highlanders lonyaka.
So far wenza kuhle training. It's up to the coaches. Mina njengoba as a player ngiyakudlala le. Angayenza something. He's a good player.
Lo mdlalo ubekumele udlalwe phakathi kweqembu le-Highlanders le-Power Dynamos ngesonto ubusuhlelwe ukuba udlalwe ngolwesibili khona njalo enkundleni yeluveve ngehola lesithathu emini kodwa usuphinde wadluliselwa phambili njengoba izulu liqhubekela phambili liwohloka okutsho ukuba isimo senkundla yeluveve besivele sesifana lexhaphozi sesisibi ngamandla. Ensukwini ezedluleyo umdlalo obekumele udlalwe phakathi kweqembu le-Highlanders le-FC Platinum wenkezi we-ZNA Commanders Charities enkundleni Baba Fields udluliselwe phambili ngoba inkundla seyaphenduka ixhaphozi ngenxa yezulu likazamcolo. Ngomgqibelo kodwa iqembu le-Chicken Inland elisekungqikilana leqembu le-Power Dynamo senkundleni eluveve emdlalweni obungane wona ophelezi ngutshiki lobhanqa 1-1. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Wadencane ingoma kaZahara ehamba lo George Mnetsi besigqibela ke uhlelo lwa lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba.
Uhulumende sevumile ukuhlawula izisebenzi zakhe imali yamabonasi anyake nye.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai ugqiba uhlelo lwakhe lokukhulumisana lozulu ezabelweni zelizwe.
Twakazi kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Lo Chris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.